Soko izika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC. Olamukela ngenjabulo ku Studio 7 ngomvulo mhlaka 10 kuNkwenkwezi 2021 ngusithandekile Mhlanga endabeni zethu lamhlanje.
Masengayithathi kancane imithetho le esiyiphiwa abezempilakahle, siyilandele imigomo nemibandela ukuze nathi sithole sabaphephileyo kulolu bhubhane olubi kangaka.
Uhlobo lwe-coronavirus oluhlasele kakubi kwele India lubikwa lusesatshelwa ukuba lungahlasela iZimbabwe ngoba selukhona komakhelwane kwele South Africa.
We sincerely thank my dear brothers, His Excellency President Masisi and His Excellency President Edgar Lungu, who in 2018 extended an invitation to Zimbabwe to be part of this grand project.
Umongameli Emmerson Mnangagwa uthi eliZimbabwe elizagcina lingenile kuhlelo lokwakhiwa kwebholoho leKhazungula elixhumanisa eleBotswana kanye leZambia. Uhulumende namhla usungule ngokusemthethweni izifundo eziqhutshwa kumabonakude ezama-TV lessons. Zonke lezi ndaba lezinye ngizazizwa kulo msakazo. Selisedlula inkulungwane ezingamakhulu amahlanu, 526,066. Inani labantu asebenelise ukuhlatshwa ijekiseni yakuqala ye-COVID-19 vaccine eZimbabwe. Uhlelo oluqale elizweni ngohlola njalo nyaka. Ebantwini abahlatshwe izolo, abazinkulungwane ezedlula ezilitshumi lanhlanu, 16,792 babo. Bebehlatshwa ijekiseni yakuqala ukuthi abazinkulungwane eziphose zifike ezilitshumi, 9,613, ngabahlatshwe ijekiseni yesibili. Zakho obulewe yileli gciwane ekutshoneni kwelanga layizolo, kodwa kufunyenwe abahlanu belalo. Sebezinkulungwane eziphose zifike amatshumi amane, 38,419, asebefunyenwe bele COVID-19, lokhu leli gciwane lahlasela elizweni. Ukunjalo nje, uhlobo lwe-coronavirus osoluqede abantu kwele India, oludla ubhedu kwele Bilithani, soluhlasele kwele South Africa. Sokulokwesabela okukhulu ukuba imihlobo yomibili yaleli gciwane ilakho ukuhlasela eliZimbabwe, idale umonakalo. Uthuso Khumalo usipha lolu daba eseJohannesburg kwele South Africa.
Umphathindaba ogatsha lwezempilakahle kwele South Africa, uMnumzana Zweli Mkhize, umemezele ukuthi sekulabantu abane abatholakale belohlobo legciwane lwe-coronavirus eBahe kwele India. Sebelitshumi lanye asebebanjwe luhlobo lwe-coronavirus ethwalisa abantu amagabhavuzayo kwele Bilthane.
We have to just focus very strongly on the issue of quarantine, isolation of individuals who are infected.
Kulengozi ukuthi abangabe behlangene lalaba bantu labo sebelalo leli gciwane.
Spread. There is a risk of a spread for anyone person with a contact with people, the risk of spread is always there.
Lokhu sekulethe kwesaba kakhulu elizweni jikelele, njengoba kuhlobo lwegciwane eliBahe e-India, ababili betholakale belalo esabelweni seGauteng, abanye ababili esabelweni saKwaZulu-Natal. Ingcitshi kwezemikhuhlane ethelelwanayo uSikucamfundo Anne van Godbeck uthi abalolwazi lokuthi leli gciwane beselimemetheke kangakanani phambi kokuba litholakale kwabane laba. Kwele Ngilandi sekufe abantu abafika kuzinkulungwane ezilikhulu lamachumi amathathu, around 130,000. Emalengeni amathathu edluleyo, igciwane lase-India lihlasela abantu abedlula izinkulungwane ezingamakhulu amane ngosuku, over 400,000 per day. Kanti-ke ababhubhe izolo kuphela bafike izinkulungwane ezine, 4,000. Ukuthi la amagciwane amemetheka ngesiqubu lokubulala abantu abaningi kangaka asekwele South Africa, sekutsho izalwane zeZimbabwe kwele South Africa zethukile. Izalwane zeZimbabwe uNkosazana Matilda Ncube uthi bazaphila ngomusa weNkosi.
Hey, mina njengesizalwane seZimbabwe ngisubuhlungu kakhulu. Angingeke ngabudalula ukubana kunganani ngoba sizophela mpela sonke. Kodwa ngenxa yesimo eselizweni lethu, siyafasikhala sikhona lapha kulona lolubhubhane.
Isikhulume sebandla lemthokazi Liberation Front umnumzana Crispin Nyoni uthi iningi labeZimbabwe lizahlaselwa ile gciwane.
Abantu abaningi bazaba affected ikakhulu izizalwane ezivela elizweni lapha emvela khona. Bahlala bebaningi ezindlini lapha abahlala khona lendawo lapha abasebenzela khona njalo kaziphephile ngoba abanikazi bemisebenzi bafuna ama-profits. Yikho lokhu abakubhekileyo.
Isikhulume senhlanganiso yeZimbabwe Community in South Africa umnumzana Bongani Mkhwananzi uthi sebejelwe ngamathe.
So maye lokhu esanda ama-variation lokhu kubangela ukuthi ke sesingasami ngethemba elikhulu kakhulu ukuthi ama-vaccination lawa azoba lusizo olukhulu. Kodwa kusho lokhu ukuthi abantu abangavaccinate ke siyakhuthaza ukuthi for i-herd immunity abantu abaqhubeke besehlelweni lokuvaccinate.
Induna yakwaMthwakazi kwele South Africa uThulani Jobane ukhuthaza bonke abakwaMthwakazi ukuthi benze konke abakwenelisayo ukuzivikela ngoba ububi obangelwe ileli gciwane India uyesabeka.
So isixwayiso sami njengenduna ngithi bantu bakithi masingayithathi kancane imithetho le esiyiphiwa abezempilakahle siyilandele imigomo nemibandela ukuze nathi sithole sabaphephileyo kulolu bhubhano olubi kangaka.
Sebe sedlula isigidi over 1.5 million nengxenye asebehlaselwe yicoronavirus kwela South Africa. Asebefile sebe sedlula izinkulungwane ezingamachumi amahlanu over 50,000. Melesudo 7 Johannesburg kwela South Africa ingu Tuso Kumalo.
Umongameli Emmerson Mnangagwa uthi eZimbabwe lizagcina lingenile kuhlelo lokwakhiwa kwebholoho leKazungula elixhumanisa eleBotswana kanye leZambia lona elivulwe ngokusemthethweni namhla. Uhulumende weZimbabwe uke wabika ukuba laye uyingxenye yohlelo lokwakhiwa kwebholoho leli okuyimpiko elandelwe ngeleBotswana. Intatheli izindaba yeStudio 7 umqondisi Dube usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseHabron.
Umongameli Mnangagwa uthi eZimbabwe lanxuswa sibili ukungena kuhlelo lokwakha ibholoho leKazungula lolu hlelo lusungulwa njalo liyenza konke ukuthi libe ingxenye yalo. Mnangagwa utsho lawa mazwi lamuhla emkhosini wokuvulwa okusemthethweni kwebholoho leli elisemngceleni weBotswana leZambia.
I wish sincerely to thank my dear brothers and colleagues, His Excellency President Masisi of Botswana.
Ngomnyaka ka-2018 sanxuswa ukuba sibe yingxenye yalolu hlelo. Kungakadluli isikhathi esiya ngaphi eleZimbabwe lalo liyabe selingenile kuhlelo lolu oluphathisa ukubambana kwethu njengamazwe akuluhlu lwethu.
In the fullness of time, Zimbabwe will be part of this hallmark project which accelerates our regional integration efforts.
Uhulumende weZimbabwe kade iqinise ngokuthi uvele seyingxenye yalolu hlelo, kodwa lokhu bekulandulwe kumbiko okhitshwe neBotswana ngempela viki, bona uqinise ukuthi uhlelo lolu luqhutshwe ngamazwe amabili kuphela. Umongameli Mokgweetsi Masisi kweleBotswana uthi sebevumelene ukuthi leZimbabwe lalo lenelise ukufaka isandla uze libe yingxenye yalolu hlelo.
I am happy to note that the Republic of Zimbabwe and ourselves, Zambia, have agreed in principle to be a partner in this project.
Ngiyathokoza ukuthi eZimbabwe selivumile ukuthi libe yingxenye yohlelo lokwakhiwa kwaleli bholoho. Iziphathamandla zethu zisebenza nzima ukuthi kuphethwe uhlelo lokungena kweZimbabwe mhlawumbe leNamibia kulolu hlelo.
And hopefully we will enroll Namibia in on this bridge front and once for border.
Kulokho esabela ukuthi ukwakhiwa kwebholoho leKazungula kulakho ukususa ibhizimusi ekade libonwa iZimbabwe ngemota zamaloli ekade zingena zisebenzisa umncele weBeit Bridge. Isikhulumi sebandla eliphikisayo leMTCT umnumzana Witness Dube uthi inkulumo kaMnangagwa kuqala ukuthi iZimbabwe ibivele silingxenye yohlelo bekuyizifiso zikaThemba lo Amkela.
Ya kubaba upresident Mnangagwa umlomo bathe esintwini kawugcwale lwamfula bakithi. Yizifiso kodwa kithi kusuka kube yileziyana ezithiwa ngezikaThemba lo Amkela entweni ezinkulu ezinjengalezi ngoba uhulumende wethu akakafiki ezingeni lokuthi athathe amanyathelo aphezulu njengawona lawa esiwabona ethethwe lilizwe leBotswana lelizwe leZambia bebambisana besenza umsebenzi omkhulu kangaka.
Uthi iZimbabwe somele ihlale phansi izihlole ibone ukuthi yenza njani ekuthuthukiseni okuningi kukaZulu.
Ngakho umongameli wethu kumele abe uhambile yebo njengesiphatha amandla emele ilizwe lethu kulolu kulomsebenzi omkhulu kangaka kodwa kumele ebefunde okukhulu ekutheni nxa isizwe sisebenzisa kuhle inzuzo yaso sisenza lokho okuzathuthukisa abantu baso impumela ibe ibandle impumela iba lengqubekela phambili enjengayena lesiyibone ngokwakhiwa kwebridge le kazungula leli
eLizimbabwe ladonsa inyawo ngesikhathi linxuswa ukuthi libe ingxenye lokwakha leli bholoho umnyaka ka-2008 lesi kwakuyisikhathi ababengomongameli bamazwe amabili umzana Ian Khama kwaleBotswana kanye lomzana Robert Mugabe babengazwani. Lokhu kwadala ukuthi ibholoho leli okwamele libe yibude bamamitha angamakhulu ayisithupha i-600 meters ligcine lidonse liphose lifike ikhilomitha i-923 meters ngoba kuvikwa ukuthi lingadluli phezu kwecele leZimbabwe. Ngaphandle kokwakhiwa kwaleli bholoho sekube nomngcele owodwa phakathi kweBotswana leZambia o-one stop border ongokuqala emhlubulweni wangezansi kwe-Africa. Umongameli Philippe Tshisekedi Tshilombo we-DRC kanye loPhilippe Nyusi wakweleMozambique ngabanye abesiphathamandla abade bekhona emcimbini lo ukuvula ibholo home. Ngingumqondisi Dube wendaba ze-Studio 7 ngisabron kwele Botswana.
Uhulumende namhla usungule ngokusemthethweni uhlelo lwakhe lokuqhuba izifundo kumabonakude ama-TV lessons kulandela lezo ebezivele zisemsakazweni wama-radios awe-ZBC. Inyathelo athi lizathuthukisa izemfundo. Iziphathamandla zogatsha lukahulumende olubona ngezemfundo bezithe gwaqa iphokethile yararo emsakazweni we-ZBC lapho ezichasise ukuqakatheka kwalolu hlelo. Umphathintambo obona ngezokwethulwa kwimbiko unkosikazi Monica Mutswangwa utshelela umbuthano wokuthi okuthokozisayo yokuthi kulezifundo ze-sign language kulolu hlelo. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe nengcwethi kwezemfundo umnumzana Thandeko Zintimkandla yena othi ayisipho bonke abantwana abafinyelela omabona kudele msakazo.
Ayi onye kasiyekele nokudlala singakafiki kuzezifundo zabantwana vele bangaka abantu abasabukela khona okuntu ayize-TV sengitsho zalo iziphatha amandla zakohulumende siyazo sihlala nazo ziphakathi kwabantu kubonakala ngamadiski okuyikuthi vele labo nxa bangabukela engxenye okunye okuthize kuyabe kuvele uqondane la kodwa lokho kuthiwa kulezifundo ezakwenziwa kuthelevishini umabona kude mbona ngathi yikudlala angikwazi-ke ukuthi bangaki abantwana abazaba lenhlanhla yokuthi bahlangane lawo. Iningi labantu kuyaziwa ukuthi bahlale emakhaya emakhaya-ke kwezinye indawo sengitshiwe wona umsakazi weradio kawubani pho ithelevishini-ke mina mbona ngathi uhulumende umbe yena lo ucabange khona lokho uzama ukuthi athi iZimbabwe ilizwe elithuthuke kakhulu eliphambili thina abanikazi abahlali bakhona siyakwazi ukuthi lokho yiwuthitha isikhathi enxa phakathi kwabantwana abalikhulu bangaba babili baye bathathu abazathola lezo zifundo yiwuchitha isikhathi le mali lamathuba kungangcono abantwana bafundiswe ngababalisi ezindlini umbe laba asabahlala phansi babebaqeqesha lokho kukamabona kude hayi ingane wane nje isizo zika-amukela kakula lutho kuzabaphathisa njani nxa phakathi kwabantwana bangamashumi amathathu amane amahlanu eklasini kube umntwana oyedwa ozabukela leyo thelevishini leseni yakhona kuyabe kusiza ngani kusizani khona lokhu laba ababalisi bona laba abathiwoyo kumele phela kube yibo laba ababukela uze babone ukuthi abantwana bafunda okuya ngani eqinisweni ngakusebenzi nanka amagesi sicede insuku ezimbili kungela kungacwayisi kungela lutho pho-ke nxa sekufundwa amagesi lawo njengoba laye engathenjwa ayadula aziyelala abantu vele sebeziphekela ngenkuna hhayi akusebenzi sadekile akusebenzi
okuyikho okuhulumende angabe uyakuqinisa kuyini ukuthi abantwana bethole imfundo.
Uhulumende okumele akuqalise yikuthi ahlale phansi labazali kuphume isisombululo esizazama ukuthi sisuthise wonke umuntu kathesi abazali abanye balakuthi bancedise abantwa babo labanye abantu abangabe babe ngamatisha baretire kumbe bahlala phansi kumbe la amatisha nxa lezikhathi sebetshayisile kakuhlalwe phansi kuvunyelwane ngoba imfundo iyathengwa ukubhadala isikhufizi ukuthenga imfundo xa kuyinto ethengwayo abantu abenelisi ukuyithenga imfundo leyo ingabe kungaphi leyo eswetisa abantu babo ngoba uhulumende akuthi ukuthi khona impendulo zenkinga zonke zikuye impendulo zisebantwini abanikazi bendaba abanikazi belizwe
lo mnumzana Thandeko Zintimkandla ingcwethi yecubungula ezemfundo sixoxela eseGwanda Live Talk namhlanje sikhangela ukuqhubeka kohlelo lokuhlaba abantu ijekiseni yokuzivikela emkhuhlaneni e-COVID-19 vaccine lokutholakala kohlobo lwe-coronavirus elilolaka ele-India kwele-South Africa. Ke sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane.
Ukuvalwa kwempompi ehambisa amafutha ezimota kwele Melika kungene kusuku lwesithathu namhla ngemva kokuhlaselwa liqembu labazibiza ngokuthi Dark Side. Abe Dark Side bathi bona batshontshela abanothileyo ukuphathisa abaswelayo. Babikwa njalo besebenzise ulwazi lokuhlasela imitshina yamakhompyutha ye-cyber security ukudala lo monakalo besithi bafuna ukuhlawulwa handubana bakhiphe abakufakileyo ukuphazamisa umsebenzi wokuhamba kuhle kwamafutha ezimota. Amapholisa asedolobheni le-Colorado Springs esigabeni se-Colorado abika ubana kulo ndoda ovuke ubhova wadubula nokubulala abantu abayisithupha edilini lokuthakazelela ilanga lokuzalwa komunye wabemuli walelo dolobho. Wacina esezidubula laye wafa. Abebutho lakwele Melika asebephuma kwele Afghanistan ngemva kokuncedisa ibutho lalelo lizwe okweminyaka engamashumi amabili. Babekwa sebethengisa okunye okade bekusebenzisa ebantwini makhaza labamankampani azimeleyo ikakhulu imitshina emikhulu. Eletunisia libekwa seliqale uhlelo lokuqinisa imigoqo yokuvimba ukusabalala kwe-coronavirus. Izolo ekusungulweni kwekhefu lamakhola esimuslim LAAED ngesikhathi izibhedlela zaleli lizwe zibikwa sezidonsa nzima ukumelana lokuqansa kwenani labantu asebebanjwa bele COVID-19 kunje sebezinkulungwane eziphezu kwamakhulu amathathu 329,000 asebebanjwe bele gciwane leli labulala abazinkulungwane ezidlula ezilishumi lanye 11,400.
Isikhathi amazwe omhlaba ikhuthaza ukulwisana lesifo soqhuqho olwemalaria. Uhulumende weZimbabwe uthi ulazo inhlelo aziqhubayo zokuvikela abantu ezikhanya ziphathisa kakhulu. Intatheli yezindaba yethu Mark Peter Ntambe usethulela lolu daba ngocweleyo.
UZulu weHarare ukhala ngokwanda kwemiyane kundawana ehlukileyo ahleli kizo kulandela ukuna kwezulu nyakenye. Umnumzana Albert Mazula wenhlanganiso yezakhamizi eyeHarare Residence Trust uthi imiyane le ikhanya isanda ngenxa yamachibi abangelwa ngama-potholes, ukudubuka kwempompi ezithwala ingcekeza ezamasuwethi lemigodi yabemba ichebechebe.
Bayagebha imigodi bayishiye injalo ingagcitshelwanga, eminye iyatshona okumangalisayo ibisigcwala amanzi kube yi-breeding ground eyemiyane.
UMazula uthi noma lokhu kunjalo imiyane leyi ibangela ezinye njalo indubo kuzakhamizi.
Iqiniso yikuthi imiyane lena nxa ihluma abantu, abantu baba namaqhubu babe sebesenwaya okungabangela eminye imikhuhlane ehlukeneyo esingeke sayichaza.
UDokotela Kujayi Masunda okhokhela uhlangothi lwezempilakahle oluphathelane lezifo ezisabalalayo kumasipala wedolobha leHarare uthi iminyane etholakala kuleli dolobha ayivamanga ukubangela isifo soqhuqho noma nje singaba khona sitholakala kuleli dolobha lapha lalaphaya.
Silama cases emalaria esiwatholayo minyaka yonke ikakhulu phakathi kwenyanga kambimbito kusiya kunkwenkwezi.
Kodwa uthi ama cases amanengi akhona ngabantu ababevele kwezinye izabelo. Uqhubeka ethi leli dolobha lilenhlelo ezithile ezigoqela ukufafaza bebulala limiyane endaweni ezigoqela nasemapasini. Uhulumende wasungula uhlangothi lwe National Malaria Control Program ngaphansi kogatsha lwezempilakahle ngenhloso yokulwisana nalesi sifo. UDokotela Joseph Mberi ongumqondisi siwalolu hlelo uthi balendlela ezithiyeneyo abazilandelayo ekulwisaneni lalesi sifo.
Last quarter of every year we spray 31 districts and that was done very successfully. We thank our people.
Kusigaba sakuchina kumnyaka ngamunye siba lo msebenzi wokufafaza kuma district wonke angu 31 njalo sibonga uZulu ngokwamukela lo msebenzi.
Uhulumende uthi uyaphathisa ngamamosquito net ezigabeni ezingamathumi phose amathathu elizweni jikelele. Abantu bekwathola kungelambatalo besebenzelana njalo labezempilakahle abasezigabeni ezitshiyeneyo zelizwe abagoqela ama-village health workers abafundela umsebenzi abalakho ukuphathisa bonke abahlaselwa yilesi sifo. Ugatsha lwezempilakahle lubika ukuba inhlelo zalo zokuvimba ukumemetheka koqhuqho lwemalaria ziqhubeka kakuhle okwamanje noma bezike zaphazamiswa i-COVID-19 lengozi ezifana leyesiphepho esikhulu se-cyclone Idai. Ingcwethi zezempilakahle zikhuthaza ukuba abantu bephange ukudinga usizo lokwelatshwa ngoba bengaphuza kungaphazamisa izinso zabo kanye lokunye emzimbeni umuntu agcineke sokumele afakwe i-drip kule kusebenzisa nje amaphilisi. Abantu abedlula izigidi ezingamakhulu amathathu 300 million babikwa behlaselwa imalaria emhlabeni wonke jikelele. Abaphezu kwesigidi esisodwa 1.3 million babo bengabantwana abavame ukuhlaselwa emhlubuleni wangezansi yezwekazi le-Afrika. Ngimele iStudio 7 eHarare, ngingumark Peter Ntambe.
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi athi 909 AM, 4930, 6170, 7270, 6040 naku 15460 kHz ku shortwave.
Abanamabhizimusi ezimota ezithwala abantu bacela uhulumende abavumele ukusebenza bezimele athi ukuba yingxenye yenkampani yeZimbabwe United Passenger Company iZocom. UGibbs Dube usethulela lolu daba.
Amapolisa kobulawayo athi asebambe imijova efika amakhulu amane 400 engasebenzi osemthethweni ayivalela enkampani enkulu edolobheni leli. Isikhulumeli samapolisa kobulawayo u-Inspector Pedniko Ncube utshele intatheli zindaba kobulawayo ukuthi izimota ezingabhaliswanga phansi kwekampani yeZupco azisoze zivunyelwe ukuthwala abantu. Uthi lokhu wethulwa okusemthethweni nguhulumende, ngakho-ke kumele bonke abalezi mota ezithwala abantu balandele umthetho. Kodwa abalamabhizimusi la bathi abafuni ukusebenza bephansi kwenkampani yeZupco. Omunye wabo ngumnumzana Mbonisi Msimanga.
Angizakwazi ukuthi ngenze njani, vele ngiphelele khonapha. Angikwazi ukuthi ngiyengaphi. Uthi ngekweli ikhantri engasozisalanisa kukhona umsebenzi kawukho, anamaphepha akhona. Ngithembele kona bekhaya, kodwa uhulumende wami umbophile, umbophe izandla, ngibotshwe izandla ngilapho, ngiyaphila kodwa ngiphile. Avele usho vambayo ke wakuzama ukuthi akhulumisane lawe laba kani ukuthi association bahlulekile. Bahlulekile vele hayi bayalojila moyo. Ngicabanga ukuthi amabhasi lawa mangithi ngiyakhangela, hayi kusho ukuthi kukhona vele omunye umuntu odla ngawo kakhulu ngoba kunje uyahamba usimota uthi uyahamba kusukho uchove ukufukhiko cash engathengi lutho then athathi cash afake esikhwame so ikho abantu bese bengafuna ukufaka ngaba abantu baphika cash abantu ngaba afaka izimota kuhulumeni sisebenzi ngoba atheso nama spends ikho cash bawuthi asifuni ngoba uthathi ikho cash $10 i1500 hayi uhulumeni vele ngafuna ukuzwa vele ngafuna ukuzwa izolo vele kuheadline vele newspapers bone kubhale kombi is gone for good ngafuna ukuzwa vele into othwa igombi vele unless ungena wena usithi uzuku kodwa into ebuhlungu ukuthi wena uphiwa ikho cash kawuphiwa cash imoto ayisuthi abantu abafuna ukungena bayafuna ukungena but wena ma uphiwa ikho cash ukhoza udrive ikho cash mina irent ngibhadala nge-US dollar udrive unazi wemoto uthenga amaspace ngani uthenga nge-US dollar kodwa uphiwa ikho cash yinto esuka isihluphe ukuthi isiswe lonto esenzenjani ngoba thina kuleli lizwe ngazi utoyitoye nje peacefuli bakubopha
umnumzana abulisani nxuma lo kule mjova ethwala abantu ukuthi bathole nzima kulezi nsuku kobulawayo
kunzima sisakwazi senzeni fana ukuthi nxa ngathenga izimoto zabantu emjova eyi-10 kathe singumnyaka fana nokuthi aselaphi ngoba kunanto kathe imjova ifakile eminye ifile bayibulala ama-windscreen benzana amapolisa kusihambele edolobheni bawuthathela imoto athiwa imoto yamela ngingene etawuni
umnumzana believe gawule okubandlela ezanu PF uthi abele mijova kumele balandele okufiswa nguhulumende
phela shiyo into yakuqala even lakuqala i-transport kwakuyi-ROC kwakunguzup kokudala even esikhathi se-Rhodesia lesa kodwa ngibona ngathi abanye kade kumele bavunyelwe labo ezinye imota lezi ezinye zivunyelwe zisebenze kathese ngoba izimuli zabo ziphila ngakhonoko ukuthi labo zivunyelwe zincedisane layo uzupco abanye bezimele bebodwa bengakho ngaphansi kukazupco kade mbona ngani kade kulicebo elingcono kodwa mbona ngani uhulumende uza kukhangela lokhu ngoba sobe lokhu kukhala sibile sikuzwayo abantu bekhala sibi
uhulumende uthi izimota ezithwala abantu kumele zisebenze ziphansi kwenkampani yezupco ukwenzela ukuvimba ukumemetheka kumkhuhlane we-COVID-19 ngimele istudio 7 ngisemaryland ngingogifts dube
Iqembu labesilisa elimela eZimbabwe emdlalweni kakhilikithi linqotshwe kabuhlungu ngelePakistan emdlalweni wesibili ohlobo lwe-Test Series ofike emaphethelweni namhla ekuseni. Intatheli zindaba yethu ezemidlalo uJoseph Njanji usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Iqembu lePakistan linqobele eZimbabwe nge-innings lamaranzi alikhulu lamashumi amane lesikhombisa 147 njalo ngokwesibili imidlalo ilandelana ukuba iqembu leZimbabwe linqotshwe ngale ndlela. Ukapteni weqembu leZimbabwe uBrendan Taylor uthi ngokunqotshwa ngemva kwensuku ezintathu wona umdlalo kumele uphele ngemva kwensuku ezinhlanu kukhomba ukuba izinto kazihambi ngendlela.
Bekungaba kuhle ngabe kube lenqobela phambili ekudlaleni kwethu kodwa ukunqotshwa ngemva kwensuku ezintathu kumdlalo yombili kukhomba kwehluleka kwethu njengeqembu. Kunengi okumele sikulungisise ikakhulu ekutshayeni ibhola ngoba kungathi sisuke sibe lokungahlaliseki enqontweni. Kuqakathekile ukuba siyale silokhu sifunda ukuze sidlale ngcono ngokuhamba kwesikhathi.
Kumdlalo wesibili ophele namhla iqembu lePakistan liqale ukutshaya ibhola lakuthelela amaranzi angamakhulu amahlanu lesithumi njalo lize laziphumela lodwa ngoba selibona ukuba eleZimbabwe angeke lifikise lelo nani. Intatheli zindaba ezemidlalo uDumi Praise Dlakama uthi indlela okukhethwa ngayo abadlali beqembu lesizwe yiyo layo ebangela ukuba leli qembu lingaqhubi kuhle.
Lo mdlali onjengoVictor Nyauchi owenza kuhle e-Afghanistan ejika kuhle ikakhulu ku-first test ke sesidlala ePakistan akaphiwanga ithuba kuyatshiya imibuzo yokuthi ngenxa sisehluleka ukuthatha ama-wickets ke thina silo mdlalo owayenza kuhle e-Afghanistan kuyabe kusitshoni okwabakhethayo njalo ke laye u-bowling coach ukuthi ke futhi nxa sikhangela labadlali abayenze kuhle ku-Logan Cup domestic cricket phakathi kwe-top 10 ke ongenileyo kuphela ngu-Kendall Chisora ukuthi ke abanye abanjengabo-John Mnyombo Ainsley Ndlovu o-Tanaka Chavanga yena okedlala South Africa njalo yenze kuhle ku-Logan Cup kababizwanga ke
iqembu leZimbabwe linabadlali mbalo abangenelisanga ukuphatheka kumidlalo le edlalwe liqembu lePakistan. Hayi iqembu leZimbabwe linabadlali abambalwa abangenelisanga ukuphatheka kumidlalo le edlalwe liqembu lePakistan ngoba belimele. Laba ngabagoqela ukapteni weqembu Sean Williams, uSikhanda Raza kanye loCraig Evan. Emidlalweni yalo elandelayo iqembu leZimbabwe lihlelwe ukuba lidlale leBangladesh ngenyanga kaNhlangula kusiya kuMtulikazi. Ngimele iStudio 7 ngobulawayo uJoseph Njanjini.
Singakehlukani ngesikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela uhlobo lwe-coronavirus oluhlasele kakubi kwele-India. Lubikwa lusesatshelwa ukuba lungahlasela iZimbabwe ngoba selukhona kumakhelwane kwele-South Africa. Umongameli Emmerson Mnangagwa uthe leZimbabwe lizagcina lingenile kuhlelo lokwakhiwa kwebholoho leKazungula elixhumanisa eleBotswana kanye leleZambia. Silugqiba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo ngusithandekele Mhlanga ngikhona pha eWashington DC.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.